uyaphosisa kalaqiniso umesithi thina yithu esi-organize abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu angu-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 2 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathesi seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezano uMnumzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela lithini ngalokho
amazwi kaChinamasa kawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame izano ayilandeli umthetho welizwe esithi yi-constitution izanu lokhu yaqaliswayo ngezikhathi sikasithole ngo-1963 endlini kankala abazange ngelanga nje lodwa ukulandela imithetho yelizwe yikho-ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqwetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrator lokhu ukuthi uzatshaya abantu hhayi ukhombisa hlophe nokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrator abazababulala siyamangala kakhulu ngalokho ngoba i-constitution yeZimbabwe yiyo enkulu kumthetho yonke umthetho ungafakwa ongahambelani le-constitution hayi kuyize leze yikho umthetho we-COVID lo awunqabeli abantu ukuthi benze into ese-constitution sizakwenza silandela imithetho ye-WHO sigqoke ama-mask sisenza kuthiwa i-social distancing sine-sanitizer silakho konke okusilakho njalo sithi thina akuladlame eyaba khona